abantu laba sesikhangele sathi na lapha sokufana lokuthi silabantu abangaziwa lokuthi ngabaliphilile ngoba umuntu nxa engalasithupha engalabhe certificate awungakumuthi ukuthi ngowaliphilile kuyinto esithi hhayi kulabantu esingahamba kubo sitshengise ngitho lo hulumente sithi nampayana abantu bangikhona ngozibani nabozibani esakubumba konke esakufaka ebhukwini linye okulugwadlana nje okukodwa esithi iripoti yethu iripoti le kumele siyilontshe officially yaziwe sesingaqalisa ukusebenza lathi sesibhoda sikhangela abantu ubana igovernment siyilanda apha ama-office egovernment sibambe iripoti yona leyo sikhulume lokuthi kuba afekthe njani labo bantu njalo esithi phezu kwalokhu kuyini igovernment okumele ikwenze ukuthi incedise laba bantu sasibiza ezinye inhlanganiso sabiza abantu sahlangana ndawonye ukuthi sibazise ukubana kade kuyini ade sikwenza ukuze ugwalo lolu luphume sibe lalo laba abantu sibanike lolu gwalo officially ukubana hhayi lugwalo esesilihlolile oluqukethe iqiniso lonke nanto ugwalo lwangikhona thathanini ake ndibone lani ukubana la ndisebenza ndilandapha ama-ofisi ngoba iAmnesty International yona ngokwayo vele imi phezu kokuthi uma ilanda igovernment kumbe iyangaphi kumele ihambe ibambi evidence.
Njengoba lisithi lilabo ubufakazi libhotabhote kuziphi izigaba zelizwe njalo lithole inani elinganani labantu abangala ncwadi zokuzalwa lezi?
Indawo esibhote kuzo ngezemathebelelen njengoba nosazi imathebelelen le Midlands yibo abantu aba-afektwa kakhulu yindaba yegogoround yibo njalo abantu aba-afektwa yikuthi amantombazana lamajaha babeqe ibhoda lapha beqonde beyegoli befike ngale sebesiba labantwana abantwana laba sebebathatha bebathovela ngogogo ngapha labo malayisha akulaphepha umntwana alalo lokuthi ibhedi kula nabantwana abantu sebezekhula unina ubuyise ngale goli ade awusela labo fakazi ukuthi kube ukuthi umuntu lo uyise ngusibani akulalutho so abantu sasikhuluma labo they were 100 kulamachifu akade sibalanda labo labo besikhombele ukuthi nampani abantu aba-afektwa yinto le so yinto ephilayo yinto okumele ilungiswe yinto elihluphe ebantwini nxa siyabe sisebenza as Amnesty International silabantu okuthiwa ngama-activists silabantu okuthiwa ngama-members all these are people kwesi khathi abavolontiya ama-services abethi hayi thina sifuna ukuthi sikuncedise sebesebenza lamachifu onjengabochifu matema ngabantu abakhangela abantu kakhulu endaweni zakotholoto lakonyamandlovu ngayo kunje nje sikhuluma uchief matema ubekhuluma ngokuthi hhayi lani Amnesty International umsebenzi oluwenzayo muhle kakhulu sicela ukuthi lisibize njengamachifu wonke lapha kumatebeland la sibuthane sizame ukuthi into leyi sizame ukuthi siyilungise sindawonye njalo libuyele ezigabeni zethu kwezokuthi libabone abantu bangikhona njalo libuye losizo abantu labo bengathathwa ama-numbers angifona kuthatha amabizo abo konke ngibone ukuthi libanceda njani so usinike engathi mina yi-challenge yokuthi yebe i-report sesiyenzile but kumele kube lento esiyenza ngama-recommendations ethu ngakuthi siya ku-government sihambe ku-government sibahlukuluze lathi khona ngale ku-government sibahlokoze silokuthi hhayi singahlale ema-ofisini cela liphume kulo hlupho ngayo.